Kuyasimangaza ukuthi namhlanje izanu isisithi yona isifuna ukubisela umhlabathi ebalungwini beyibo amachumi amabili adluleyo abahlukuluza labo balungu babathathela amaplazi njalo futhi babe sithi bona bathatha lomhlabathi befuna ukunika abantu abamnyama. Kanti namhlanje asukutshintsheni ukuthi sebesiyakhipha labo bantu abamnyama bathi babafake emaplazini sebebisela belungu. Njalo singakhangela kwakulesivumelane phakathi kwelizwe laseZimbabwe leBrithani ukuthi uma sebethatha umhlabathi kwakuleleyo kuthiwa compensation for willing seller and willing buyer, baphiwa izinkulungwane lezigidi zemali ukuthi benze lokhu abakwenzanga. So thina njengebandla sibona kuyikuhlukuluzwa kwabensundu iZANU PF esingakwaziyo ukuthi sebebahlukuluzelani bona beyiwo ababapha umhlabathi.
UZiyambi Ziyambi uthi kuyamjabulisa ukubona lina njenge MDC Alliance selisekela uhlelo lokwabiwa komhlabathi ngoba uthi lalingavumelani lalo.
Lokho kutsho uZiyambi kayisiyoqinisa. Ngesikhathi iZANU ithatha umhlabathi, thina njengebandla leMDC Alliance likhokhwe nababa u-advocate Nelson Jamisa silogwalo esalubhalayo ngodaba lomhlabathi. Sasibanike izindlela abangathatha ngazo umhlabathi kodwa anti sonke siyazi ukuthi iZANU isiqoqodo ngontando kayiphikiswa. Engwaleni lezi engikhuluma ngazo sasithe thina uma uhulumende efuna ukuthatha umhlabathi okumele akwenze ukuthi kabangene kulawo maplazi lawo afuna ukuwathatha baxoxisane lomnikazi weplazi umlungu lowo bese kudingwa abantu abamnyama abavele bezintshantshi zokulima bahlalise kulowo mplazi lalowo mlungu umlungu lo abafundise ukulima.